Udokotela Mbonisi Dube uchasisa ngokuqakatheka kokumunyisa abantwana okwenyanga eziyisithupha kungekho okunye abakuphiwayo.
Iyenzelwa ukuthi sivikele abantwana emkhuhlaneni ngoba uchago lukamama lusoft lusmooth alulimazi amathumbu omntwana. Umama maye legcikwane kakhulu le-HIV nxa engayenzi i-exclusive breastfeeding kuyayehlisa amathuba okuthi athelele umntana akhe igcikwane le-HIV.
Udokotela Dube uqhubeka echasisa ngengozi ekhona ekunikeni abantwana amafutha lokunye ngekhaya kungela silinganiso esiqondileyo.
Amafutha ukuze egayiseke esiswini afuna ama-enzymes lebhayili enengi. So umntwana uyabe esamncane. Engaphiwa izinto ezinjalo ezinjengamafutha kuyayenza ukuthi isisu sakhe sicine sesile pressure yokwenza ama-acids amaningi. So yikho siyabe singakukhuthaza ukuthi umntwana aphiwe into ezinjengamafutha or any home remedy. Ngaphandle kwalokhu, ama-remedy angikhaya, ama-home remedy lawa ubungozi bawo ubukhulu futhi ukuthi kabi le dosage.
Unkosikazi Nothabo Ncube, isakhamuzi sakoBulawayo, uchasisa isizathu sokunathisa abantwana amafutha.
Cooking oil ukuthi sinathise abantwana. Kungenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umntwana angabe elodenda esehluleke ukuphefumula, ukuthi udendo langathi ama-cooking oil sabe senzela ukuthi udendo lwana lwehle lwentshe luye phansi luphume ngapha nxa esesiya ngaphandle. Lanxa kuwukuthi mhlawumbe ekhwehlela evaleka, asinathise eqanda, asinathise egudumalayo.
Unkosikazi Margaret Msipha olosana uthi ubejwayele ukulunathisa amafutha kodwa usesesaba ngemva kokufundiswa ngengozi ekhona.
Esikhathini esiningi abantwana abancane bayabe betshilwa ugcine ungasakwazi ukuthi kuyini okungamsiza. Kunesigudumeza i-cooking oil sibanathisa njengogogo babesitsho ukuthi i-cooking oil egudumalayo iyanceda kakhulu. Yikho kwenza lathi sigcine sesiyisebenzisa ngoba umntwana uyabe etshilwa abe ngcono nxa usumnathisile. Ngokufunda esikutshelwa ngabezempilakahle ingozi ekhona sesisesaba ngoba kubuhlungu ukulahlekelwa ngumntwana.
Ugogo Nomathemba Sithole isakhamuzi sakoBulawayo enketha uthi kuyini osokwatshintshayo ngoba ababo abantwana bakhule benathiswa amafutha nxa bephathekile esiswini njalo belokunye okuhluphayo. Inhlanganiso ye-Pediatric Association of Zimbabwe ekhankasela impilakahle yabantwana ithi i-cooking oil akumelanga isetshenziswe ebantwaneni. Ithi i-lipoid pneumonia ngumkhuhlane wamaphaphu obangelwa ngamafutha njalo abantwana abayisilinganiso sokulitshumi lasikhombisa ekhulwini i-70% sebengaba lomkhuhlane wesisu oye-gastroesophageal reflux disorder. Umkhuhlane lo ubikwa unzima ukwelapheka njalo ungabangela ukulahlekelwa yimpilo. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngubathabile Masuku.